Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 27 kuMbindi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change lithi liyajabula ngokunqoba endaweni eziningi eZimbabwe loba kunabantu abalutshwane abavote ukhetho lolu.
I-Citizens Coalition for Change iyajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha kobulawayo.
Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle ukhetho lolu.
IZANU-PF igcine yabamba wonke amasithi ayewinyile ngo-2018 abuyelile njalo back to ZANU-PF.
Umanyano we-MTC Alliance ukuphelwa nguMnumzana Douglas Mandukora okhe phansi kukhetho lwama-by-elections futhi uzahlolisisa impumela yokhetho lolu.
Sizakuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula, sethule umbiko.
Salethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Ibandla elitsha eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni eziningi ukhetho olwenziwe izolo ikakhulu emadolobheni. Lithuthunelwe ezinye izigaba libandla leZANU-PF lapho bekukhangelelwe ukuba lizanqoba khona. Ibandla leMDCT elikhe phansi kukhetho lolu ezigabeni zonke sokuthiye abalandeli bebandla leli bebambe owangaphansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Loba nje ibandla le-CCC linqobe endaweni eziningi, lihluthunyelwe libandla le-ZANU-PF isigaba seMthatha South le-Epworth ezaziphethwe ngumanyano we-MDC Alliance owake wakhokhelelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission kayikethule impumela yokhetho lolu kwezinye izigaba loba lokhu kukhitshwe phandle kwendawo zokuvotela elizweni lonke jikelele. Akasenelisanga ukuqogela iziphathamandla zeZEC ngempumela yokhetho lolu. Ukuveza izethu endaweni zokuvota kujengisa ukuba LCCC linqobe ezigabeni ezingama-22 wathi ibandla elibusayo lathola eziyisithupha kukhetho lwabazamela izigaba lezi edayela ephalamende. LCCC liphose lathola wonke ama-wards kukhetho lwamakhansili emadolobheni, wathi leZANU-PF lathola ayingcosana. Umanyano we-MDC Alliance ubungatholi lona ivoti elilodwa kwezinye indawo loba belilabantu abalinde impumela yokhetho kulezo zigaba. Abantu abaningi bavotele iZANU-PF eCholocho, Gokwe Central, Mwenezi lezinye emaphandleni. Elezaphu lamanye aphikisayo adonse nzima ukhetho lolu. Balutshwane abantu abavote ukhetho lolu elizweni lonke jikelele. UMnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ekhokhelwa nguChamisa, uthi bathokozelele impumela yokhetho lolu.
Siyalibonga ngomsebenzi eliwenzileyo, ngokusebenza elikwenzileyo, lokunqabela ukuriga elikwenzileyo.
Onqobe ebhinga kukhetho lokudinga ozamela isigaba lesi edayela ephalamende, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye uthakazelele impumela yokhetho.
Sibonile uMnangagwa ebuya, sibone iPolitiboro yonke leCentral Committee yonke izogcwala ebhinga. Sibone izolo njalo abantu bethengwa ngemali, bephiwa befumbathiswa ama-$5 ukuthi umuntu evuma ukuthi evotiswa njengomuntu ongakwazi ukuzivotela yedwa, kwenza ukuthi kuvotelwe iZANU-PF. So yibo ubunzima obukhona, kodwa siyabonga abantu bebhinga, abantu bethu, abantu besitongeni, ngabantu abangaphoyi ukuthengwa nje, ngabantu abalo, abantu abaqotho, abantu abalama-principles. So yikho ubona ukuthi siwinile against all odds. Ngingathi nje ngamafitshane, benginganciphisani lalomfana esimbona ipho ikufakwa laphana ukuthi wakhona nguye oyikade i-candidate. I-candidate kuli-election bekuyimi lo Mnangagwa. So engimdlileyo ngumnankagwa
umsekelo webandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mtutsa uthi ibandla lakhe lenze kahle ukhetho lolu.
Uqala kumele sikunanzelele ukuthi i-election le ibe khona ngenxa yokuxabana okukhona phakathi kwamabandla aphikisayo kwelizwe. Baxabane babizana bekhipha neparliament bekhipha necouncilini. So iZANU-PF ithe isiyangena kulukhetho ihambe ifuna into ezintathu. Okokuqala ukuthi igcine ama-seats lawo ade vele phansi kweZANU-PF. Okwesibili ukuthi ithathe amanye ama-seats avele esemabandleni aphikisayo. Okwesithathu ukuthi iyehlise umango eyadliwa ngayo ngo-2018. Konke lokho okuthathu kwenzakele.
Umnumzana Msokelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi bafunde okuningi ngokhetho lolu loba nje bengenzanga kuhle ezigabeni eziningi.
Hayi, sibonele ukhetho sihambile sihlangene nabantu sabacela abanye bavuma abanye bala. Okwakuqala sithanda ukubonga labo abasivoteleyo. Njalo sibonge ama campaign teams ethu wonke ahambe izigaba zonke cela ukuthi abantu basivotele.
Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora belisela abantu abalivotelayo kwezinye indawo obekulinde amalunga alo. Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko ubandla leli uthi bazakhuluma ngabanzi ngokhetho lolu kusasa.
Thina njengebandla leMDC sisacwayisisa njalo sisayamukela impumela zokhetho olwenzakeleyo olwama-by-elections. Siza kuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula sethule umbiko kusasa. Okwakhathesi sisamelele iZimbabwe Electoral Commission layo ukuthi yethule ngokusemthethweni ukuthi kuyini okuphumele kumphumela yokhetho. Bese sesithi ke kusasa ngomva komhlangano omfitshane njengebandla sesikhuluma nabezindaba kabanzi ngakho konke esikubonileyo ngalona lolu khetho lokuthi sikuthatha njani njengebandla. Kodwa hayi, siyakubona ukuthi kuphumile, okuphumileyo abantu bakhulumile. Thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili.
Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Phakathi Mkhono uthi kuningi okuvesela ukhetho lolu.
Sibone ukhetho lwama-by election olwenza izolo lukhipha amafigazi atshiyaneyo endaweni ezitshiyaneyo. Sikakhangela kuma-Emat South, Mat North leBulawayo, hayi amafigazi akhona ebengekho kamakhulu kakhulu abantu abaphumelwe bevota. Njalo sibone khona ngale amaphathi ethola izihlalo zawo lezo ababelazo ku-2018 election. Sibone i-TCC i-MTC Alliance ku-2018 ithatha amasitha yonke akoBulawayo awe-council kanye lephalamende. Sabona njalo iZANU-PF ithatha awayo wonke awe-Mat South. Kodwa sibone la njalo iZANU-PF iwina e-Vic Falls, lapho abantu abaningi bengawakhangelanga, yona amawadi amabili. Sike khona ngale singene emasingo, sibone njalo i-TCC yayi-MTC Alliance ngo-2018 ithatha ama-hots ayo lawo ayerikolwe ngu Munzora lapho belisana laye.
Dube uphinde wathi sebexoshisa amanye amalunga ezigabeni ezishiyeneyo njengalokhu okwenzeka walo khetho lwama-by-elections.
Yebo, kambe kuliqiniso 16 laba abakhitshiweyo yilaba abayabe befakiwe kulandela amavoti ebandla esingathi ngama-proportional provincial councillors. Sakhumbula ukuthi constitution yethu isileyo sigaba sokuthi kuyangena amanye ama-councillors kuma-provinces asemaphandleni kumbe ale ndawo zemaphandleni. Ngakho sikhiphile ke abanye ebethwa kade bekhonapho ngoba bebengasebenzile bandla umsebenzi yabo yonke nje besebenzelele esikhwameni lezimuli zabo besapotana lamanye amabandla angayisilo bandla elabafaka eParliament kulezo ndawo eliyi-MDCT.
Okuphanyekwe phandle kwendawo zokuvotela kukhetho lwabazamela izigaba ezishiyeneyo edale ePhalamende kuveze ukuba ibandla leZANU-PF linqobe eMberengo South, Murewa South, Chii South, Cholocho, Mwenezi East naseGugwe Central. Ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana leGlenora, Glenview North, Highfield Wesley East, Kambuzuma, Kwatsana East, St. Mary's, Mfakose, Harare Central, Harare East, Le Hatfield. Linqobe njalo edanga Mvura, Marondera, Mkoba, Khwekhwe, Mbizo, Phumula leNkulumane. Kube lempumela efana nayo ukhetho lwamakhansili. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kuzenjalo, bathokoze kakhulu abanqobe ukhetho lwama-by-elections loba bekala ngenani eliphansi labantu abavotileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ebobulawayo.
Omunye wabathakazelela impumela yokhetho lolu ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu, onqobe esigabeni sePhumula ngamavoti adlula inkulungwane ezintathu, 3,092. Kodwa unkosikazi Mahlangu okubandla le-Citizens Coalition for Change udaniswa linani eliphansi labantu abavote kukhetho lolu.
Okungidanise kakhulu kule election abantu kabaphumanga ukuya vota. Abantu bebezihlalele nje ezindlini zabo, kodwa angeke ngibasole kangako. Laye ihulumende leveki abakwenzanga nthiwa into engani iyimfihlo, abakwenzanga abaku-advertisanga ngendlela elomsindo ukwenzela ukuthi abantu baphume bayevota ngobuningi babo.
Unkosikazi Janet Moyo okubandla lezanu PF obengene kukhetho wa 21 wanqotshwa uthi akabi namazwi usakhokha umoya. Isikhulumi sebandla le-TCC wobulawayo umnumzana Steven Chirotsa uthi uZulu uveze ukuthakazelela ibandla leli kukhetho lolu.
Namhlanje Citizens Coalition for Change yajabula ngoba iphethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha kobulawayo. Kwathi 8 lapho kulo Edwin Ndlovu iphethe. Kwathi 9 lapho kulo Donaldson Mabutho iphethe. Kwathi 12 lapho kulo Lillian Mlilo iphethe. Kwathi 18 lapho kulo Concilia Mlalazi iphethe.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF uthi luqhutshwe ngemfanelo ukhetho lwama-by elections.
Ukhetho olusanda kudlula luhambe kuhle kakhulu sibili. Kuthe kuqalisa ukukhankasa sike sezwa ukudlongdlongo lapha lalaphana, ikakhulu eziqindini zemashonaland emidle zekhwekhwe. Kodwa sibonile ke sokuqhuba ngokuthula, abantu bakhankasa njalo sabona ukhetho lusenzakala kungelabudlongdlongo, kungelakuthayana.
Umnumzana Efincube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi yebo ibandla le-TCC linqobile, kodwa abantu abaphumanga ngobuningi besiyavota.
Impumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi engxabanweni ye-MDC kumbe eyayithinta i-MDC leyagcina siyiwa esisiwa emthethwandaba, abantu abe-MDC Alliance baye ku-CCC-TCC bayivotele njalo njengalokho bebeholwa nguChamisa, bahambelayo uChamisa kulezo qembu iqembu le-CCC ikakhulu emadolobheni. Izani winile khona lokho eyayivelila kholayo ezindaweni lezo, ama-by election abesendaweni eziningi eze-opposition. Ngakho i-CCC iwawinile njalo, izani yawina kulezo ndawo eyayivelilazo. Okuningi okunye njalo esikubonileyo ukuthi abantu abasukumanga okuningi besiyavota.
Umfundisi uSaint Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uvumelane lo ncube.
Siyabonga ukuthi abantu bakwanisa ukuyavota ngokuthula, njalo bakwanisile ukuba bahloniphane. Indaba eqakathekile esinanzelelayo, kodwa linani labantu elikwanisa ukuyavota ukuthi belililutshwana. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ukhetho lungenziwa, kwenziwe ukukhankaswa okuningi phakathi kwabantu, ikakhulu abantu abatsha, ukuthi bekwanise ukuya vota. Njalo lokuthi-ke ilungelo labo lokuvota kube yinto eqakathekiswa ngumuntu wonke. Njalo nxa sikhangele ukhetho luzayo luka-2023, into eqakathekileyo njalo kungaba yikuba iZEC iyenze i-mobile blitz le enika ithuba ukuthi abantu abaningi bekwanise ukurejista kuyavota.
Isakhamuzi esihlala ku-ward 29 esivotileyo umnumzana Evans Njomane uthi kulo onqobileyo bakhangelele intuthuko lokulungisiswa kwemigwaqo emahlephuhlephu.
Ndingasikhangelela ukuthi ikhandidethi ewinayo ekhethiweyo isilungisele indawo yethu ka-ward 21 yona le.
Yes, because ukhangelele ngoba indawo yetifile. Sifuna nje kuphela ilungu indawo yethu. Izimoto sakhona zilokuhamba. Izimoto zipakile ngenxa ukuthi imkhwasi lamgwaqo. So sikhangele ukuthi ozangena esincedise. Kube nochintsho because ufuna.
Kukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa imicimbi etshiyeneyo yalabo abanqobe kukhetho lolu endaweni ezinengobulawayo. Kubikwa ukuba abanye abakubandla lezanu PF sebesilwa okumangalisayo ngempumela yokhetho lwama-by elections. Abanye bathi kumele bonke abathole impuphu lokunye beveze ukuba bavotele ibandla liphi. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esaza eZimbabwe. Lizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ophethe uhlangothi lukahulumende wakule Melika olubona ngokudlelana ngamanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken uthi ele Melika kalifisi ukugenqula uhulumende wakwele Russia. UBlinken wethule lokhu namhla kulandela okukhulunywe ngumongameli Joseph Biden esePoland, othe uPutin akumelanga abe sesikhundleni ngoba wephula ilungelo loluntu kwele Ukraine lapho kumba khona abantu mahlayana. UBlinken obekhanya embambatha inkulumo kaBiden le uthi akumelanga ubonakale engani ele Melika lihlose ukugenqula uPutin kulandela ukungenela kwelizwe leMelika empini le ese-Ukraine. Sola abantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.7 million asebebaleke kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempi elizweni labo. Kuyamemetheka umkhuhlane wohudo kwele Malawi osubulele abantu ababili. Sebefika amajumi amathathu ababanjwe umkhuhlane lo ensanje le Matshi. So isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wenzilo
baba mkhulu babe lobola.
Namhla sixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni odabuka entaba zinduna.
Hawu linjani mahlabe zulu, sathemba liphilile kahle. Hayi dube inkomo kudinga ukuthi abantu bazifuye bazigcine ngale kwelakithi kakhulu ngoba ziyasiza amaguma wonke. Noma sikhuluma ngezinto zethu ezomdabuko ezomvelo khonapho esithinta indaba zamalobolo konke imithimba lakho nxa kulemfa khonapho egumeni inkomo ziyangena phakathi kwemisebenzi le. Lakho phezwa lokho nxa kuthiwa hayi kulokhu kuculwa ukuthize lakho inkomo ziyangena emsebenzini leyo. Yikho ke ziyaxhasa ngendlela leyo. Kuthi lakho lapho dube inkomo futhi zisiza ngokwakha umntwana. Abantwana nxa beselusa ngale gangeni bazafunda okuningi besegangeni bekhangela lezo mpahla lezo zifuyo. Abafana bazafunda ukuzinyela, abazafuna bazafunda okuningi lokho bekhangela inkomo khonaphana egangeni.
Eh, siyakuzwa kakhulu. Okunye ke uhambelana lenkomo.
Ayeke intombazane egcweleyo engafisa ukuthi lotholwe ngenkukhu kumbe ngamadonki. Hayi, izafisa ukuthi inkomo umumu ziphume zimlobole ngendlela leyo. Lakho phezu kwalokhu nxa sekuphuma egumeni lelo lakhe uzaphuma esifayeni nxa elandela amasiko bamgcoba-gcoba ngomquba wakhona ukuthi nangu wethu uyaphuma uzahamba emendweni wakhe khonale. Inkosikazi le sifika khonale kosebele ayingeni ngesango liphambili. Inkosikazi izangena khonaphana esibayeni labo bamthela imquba bamthela inyongo konke eziphuma enkomeni khonapho. Ubebika ukuthi nangumuntu nangumuntu uvela ngaphandle ungena kithi thina obanibani simxhase simkhangele. Yikho ke inkomo zithinta khonapho emthimbeni wonke lowo lakho nxa sesikhangela emfeni lapho kulakho inkomo layo iyawa phela khonaphana ukuthi abantu baxhaswe ngemfa leyo kulomutsho ukuthi uyayibuyisa na inkomo uyayibuyisa na lokho kujulile ngoba kuyabe kukhuluma ukuthi lo ozahlaba inkomo le esibayeni ngesikhathi lesi ngwalapha yini kumbe wafohla nje ngesango kumbe ngxenye umama wamthola egangeni kumbe ngxenye ubaba hayi wahamba ngendlela leyo yikho abadala babesithi uyayiwisa na leyo nkomo ngesikhathi leso
usungagqiba khonapho babandiweni
phezu kwalokho emasikweni nxa sesikhangela umbuyiso umbuyiso khonaphana ukuthi hayi selihamba emathuneni ukuthi lethatha owenu selamngcwaba nje umnyaka lophelileyo limbise ekhaya lizambise ekhaya limngenise khonaphana esifayeni enkunzini liyana ukuthi hayi nangwani lengezi sesimbisa owethu sesimfaka khonaphana kulengezi yikho ke kuthintla khonokho nxa sesikhangela amasiko ngendlela leyo
hayi ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Nhlengama ngwendiweni asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
singanamasiko wenziwe manje lobaba mkhulu babe lobola
ukhulu uYesu Kristu sinontukamela inkomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lolu olwanamhlanje njalo ngiyabingelela abalaleli ngithokoza ukuba lani namhlanje
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele udaba lokwethembeka. Abantu abaningi nxa sikhuluma ngokwethembeka babecabanga abantu, bacabanga indlela abantu abayenza ngayo nxa sifika kulesi sigaba. Ngifuna sikhangele uDeuteronomy chapter ka 7, iverse nga 9. Ikhuluma ngokwethembeka kubaNkulunkulu. Ithi yona Ngakho yazi ukuthi inkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu uNkulunkulu othembekileyo ogcina isivumelwane loMusa kubo abamthandayo labagcina imilayo yakhe kuze kube sezizukulwaneni eziyinkulungwane siyanazelela ukuthi nxa uNkulunkulu ekhuluma ngokwethembeka kwehlukile lokwethembeka kwethu thina abantu nenanzele ukuthi nxa abantu besenza amabhizinisi kuyabhalelwana ama-contract ikanti lanxa abantu bethatha ntsho kuba lezincwadi ezibhalwa zilotshwe zisayinwe phezu kokuthi abantu bayazethembise nithi bathembekile kodwa sibona thina abantu siyafuna ukuthi kube le ncwadi ebhalwayo umuntu asayine ukuthi hayi ngizayithembeka okweqiniso manje uJehova layo lesivumelwane lathi isivumelwano asibhala ngegazi lakhe langomntana kuJesu abantu abaningi ngiyananzelela ukuthi xa sifika kulesi isigaba sokwethembeka baba lokwehluleka ukuthemba omunye umuntu ngenxa yokuthi engxenye esakhula wakhula esigabeni umbe ngulini lapha abantu okwagcina kungabi lokwethembeka khona kumbe yilaba abantu umuntu wayesiyenza ibhizinisi lomunye umuntu abesemcila kugcine kungabi lokwethembeka ngakho lowo muntu asala umuntu engasathembi muntu engasathembi lutho ikanti ke uNkulunkulu uthi kithi nxa kulomuntu ongamthemba nguye uJehova ngoba uJehova uyakwanisa ukuthi loba thina sisone kanjani ngenxa yokuthi wathembisa ukuthi uzasixolela uyasixolela uJehova ulezi ethembiso eziningi empilweni zethu ezehlukeneyo ingathi sokuqala esiqakathekileyo yukuthi nje wasithanda wathanda umhlaba lathi wasithanda ukuthi nxa kumbe kuthiwa kumbe sibonile igasi lahleli kathana kodwa uyakhulumisana lathi uthi woza ngapha sizoxoxisana sibone ukuthi singayenzani ngesimo leso kiso sona. Siyakwazi ukuthi uJehova wethembekile ngoba sikwazi ukuthi ngabe ngathembekanga ngabe lumhlaba sowabhubha kodwa ngenxa yokuthi wethembekile ekusithandeni izinto eziningi ezenziwa ngabantu zithaya ndiva kodwa wafaka indlela yokuthi lokhu kwethembeka kwakhe singafinyelela njani kukho. Lokhu sikufinyelela ngaye uJesu, yindlela esebenzisa ukuya kuNkulunkulu. UNkulunkulu wabeka isiphambano saba luphawu lokwethembeka kwakhe kithi. Isiphambano siyakhulumisana lathi kuze kube namhlanje, sikhulumisana lathi ngothando lukaNkulunkulu, sikhulumisana lathi ngesivumelwano uNkulunkulu asilethayo ukuthi ngayi kubhubhisa umuntu lwalowo lalowo muntu omvumayo njengenkosi nomsindisi. UNkulunkulu wethembekile ukuthi akusindise, akukhulule, akwenze ube ngumuntu omutsha. Namhlanje ngifuna ube kwazi ukuthi loba kumbuse into oyizamayo yehlulile, uNkulunkulu wethembekile ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba sibongile ukwethembeka kwakho kuzo zonke ama-situations, imimo esikiyo. Siyathandaza baba ukuba uyiguqule ngoba wena wethembekile. Usithiye sisesigabeni esingcono. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ngelakusasa. Womanje sike sizwe ezabatsha.
Kamangu Trimon Mpofu okhulumayo, ngijabule kakhulu ngesikhathi lapho engike ngathi ngibhotabhota nje kunapha esigabeni saseplamtu kovaka engihlangane khona labatsha, ngikhulumisana labo abahlangana babamakhanda amanye baphuma lohlelo lokuzama ukuziphilisa njengabasakhulayo olokufuya inkukhu. Ngizizwe ngisiba lokumangala kakhulu ngoba amajaha la athi acahlala phansi acabanga ukuthi babengenza njani ngendlela yemali abakwenzayo, bathi babuthanisa imali benjalo belithumba. Nanzela ukuthi imali abalayo isesephansi kayeneli izifiso zabo. Basebekhulumisana labazali babo lamanye ama-community leaders khonapho asebancedisa ukubana baphumele le proposal yabo, baphuma le proposal yabo ke ababekhangeleyo ukuthi bafuna ukufuya inkukhu zamaqanda. Ngikhuluma nje ngithole ukuthi labantu bafuye inkukhu ezifika 1000 ezamaqanda esezikustage yokubekela okungangokuthi kusiyafika inyanga ezintathu ezilandelayo. Lamajaha ngunanzeleli ukuthi abe sele mali njalo abe sephumelele. So kukhanya ukuthi hayi bavela ngaphi baya ngaphi.
Uyanceda yini uhlelo lolu?
Angikhuluma nje kanjalo nje ngike ngabhoda ngezibaya zabo hayi ziyenziwe kuhle kakhulu. Aza amajaha ukuziphilisa. Kungijabulisile ukubona abatsha balengqondo efana nalale, kuyathengisela ukuthi bale imicabango yokuthi kusiya phambili ngabantu abangaba lama-businesses bezimele bebodwa benjalo. Into enye enginanzelileyo ukuthi abantu ekakhulu ezigabeni lapha abatsha bakhanya bayasilela imfundiso eyinye. Kufuze ukuthi kuye kutholakale ezinye inhlelo abantu sike sibhodabhode sihambe sikhulumisana labatsha abanye indlela zenezi ezifana lale iproject engiyibona eyenziwa lapha. Sibafundise sikhulumisane labo langamanye ama-projects ahambelana lokulima. Siyakwazi ukuthi kwezile ezinye indawo ezila amanzi amaningi abantu kanjalo batholiswe ama-project okulima, batholiswe izinhlanyelo bazilimele into ezishiyeshiyeneyo nje ezikuthiwa masinyane ezingangenisa imali ngoba siyakwazi kulento eziningi ezilinywayo ezikudimand.
Utime Mpofu kusesigabeni sePlumtree esabelweni seMathebelele North. Kwezemidlalo nansi impumelelo yeminye imidlalo yenguqu edlalwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleYarda 3-0 kwathi eleDynamos linqobe iRSC City 2-0. Kweminye imidlalo Manika Dams 0 FC Platinum 0 Wawa 1 Cranbourne Bullets 3 Rangers 2 Caps United 3 Black Rhinos 2 Bulawayo Chiefs 1. Singakehlukanisihlobo sike sibone indaba namhlanje. ibandla le-Citizens Coalition for Change linqobe endaweni kweleZimbabwe kukhetho olwenziwe izolo. Ibandla le-ZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle kukhetho. Umanyana we-MDC Alliance okay, kukhetho lwama-by-elections uthi sahlolisisa impumela yokhetho lolu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisayo kukhetho lolu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.